ngibona njengani umthetho sibili wenze okuhle ukuthi usithengise ukuthi nxa kuyukuthi indaba lezi zizahanjiswa emthethwandaba kuzaba le lama-judgments anjengalawo awokuthi lokuthi bahlale empilongweni okwenyaka elithumi. Kodwa angiboni ukuthi uhulumende walapha eZimbabwe kulesiqubo sibili esokuthi aqede i-corruption. So ababili laba ngiboni ukuthi kuzatshintsha kuzatshintsha okuningi ekuhanjisweni komsebenzi kuma-parastatals nxa sikhangele ukuthi i-corruption yangikhona iningi kakhulu isendaweni eziningi kakhulu uhulumende waseZimbabwe.
Isigwebo lesi ubona sisenqabela yini ukungethembeki ezinye iziphathamandla zamankampani kahulumende ezingaba zisenza imisebenzi ye-corruption zithiyana lalo umkhuba?
I-corruption ibhahile sibili, kodwa angibona ukuthi isigwebo lesi singethusa abantu abaningi. Kuye ukuthi singakhangeli zanopf kathesi la ma-faction lawo sibona njengani ukuthi engxenye bewu-faction engayisiyo, kodwa ukuthi sebezethuka baqalisa ukuthi bahambise umsebenzi ngendlela ekhangeleleyo ngabantu baseZimbabwe. Angibona ukuthi uzenzakala sibili, ngibona njengani labo abaqhubeka ne-corruption baza kuqhubeka layo nxa kuyukuthi baku-faction yona leyo ebuzayo khathesi. Kodwa abanye laba engxenye abakwenye i-faction yibo abangathi bayesaba mbija nokuthi engxenye bazalandelwa lapho abakhona amacala abo abuyiswe emthethwandaba.